Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 31 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukusilela kwamafutha ezimota kobulawayo kuqhubekela phambili lanxa kwamanye amadolobho bubikwaso kunganeno.
Hey, ayikhona kumi kubishem sikhathena ngokulayina silathuba lokusebenza kathi singase sitshane emalayini ne-fuel. It's so inconveniencing.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ugatsha lwabasakhulayo lwebandla lakhe leZANU PF ukuthi lisebenze gadalala. Wenziwa umhlangano wokuhlaziya umbhoqazo wegugurawundi kwelebhilithane yinhlanganiso yeZimbabwe.
So sikhangelele ukuthi abantu bake bahlanganisa amakhanda bakhanda amacebo lamasu ukuthi udaba lolu singalibamba njani njengesizwe sakomthokazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Ukusilela kwamafutha ezimota kuqhubekela phambili kobulawayo lanxa kwamanye amadolobho kuthiwa sokunganeno. Ukuthi labathengisa imali emgwaqweni ngokungekho emthethweni osiphatheleni labo sebephendukile ngemva kokubuthwa ngamapholisa kumaviki edluleyo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Indwendwe zezimota ezidinga amafutha ezimota ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo kuhlangene lendwendwe zokudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu ngenyanga. Unkosikazi Elizabeth Mudanda isakhamuzi sakobulawayo usola kakhulu ukuba imali itholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho.
Imali le black market mbona ngani yiyo eyenza ukuba kungabile imali emabhenki ngoba ungabakhangele wafica abale imali enye emangalisayo uye ebhenki ufica ukuthi kuthiwa kula mali $20 abalayo bayithatha ngapi ivela ngapi. Xa uhulumende engangenela ukuba abone ukuthi kati imali le ivela ngapi ephathwa ngabo siphatheleni.
Usomabhizimusi unkosikazi Princess Nyathi uthi kulezi insuku badonsa nzima akuthengiseki.
Hey bakithi kathi sidonsa nzima asilali silezi ezingapheli ezingaphezu kwamandla ethu ngoba kathi sekuthengiseni kwethu uhluphe sibalala abantu abasayinelisa ukuthenga njengakudala ngoba imali intengo isiphezulu that we're being forced ukuthi sikhweze ama prices ngoba siyabe siwode ungathi uyathengisa ulutho ususuya lodwa lodwa soluphindizele kabili silobunzima njalo sile challenge yokuthi abantu they're being confused ngoba batshelwa ukuthi izinto zingakwehla yet akulali into enhlayo ngoba kwehlamela uqalise from usupply kusokusiza kithi ema shop as long as usupply lokho ekhwezile thina siza kwehlisa njani.
Amabhizimusi amaningi lokhu evalile ngoba bengela mafutha ezimota okuthwala impahla. Lo Zulu laye ubhekane lodubo lunye langentengo eqongileyo. Lokhu kuchazwa ngunkosikazi Petronella Sibanda.
Hey, ayikhona kumi kubishem sikhathena ngokulayina silathuba lokusebenza kathi singase sitshane emalayini ne-fuel. It's so inconveniencing. Le yindlu esiphambene ngamakhanda sisakhangele sesikhangela ubese sikhalela ukuthi sithelele ukuphela etankeni. So ukuthi bakhweze kungananini sewuzekunzima lokuthi kulandelele kathi singasebenzisa ukukhalela ifuel kuphela.
Umnumzana Love Momoyo othengisa amaluba kobulawayo uthi ibhizimusi ibhazalele ngesisu.
Ibhizimisi imbi sibili kulezi nsuku ngoba abantu bonke abaningi nxa bebuya bathwele ibhondi kodwa abantu bayakhala ngalo ibhondi. Lami nginje angisafisi nyamangala ukuthi kathi kungani ibhondi bengalikhiphi. Ngoba yilo likhanze lisibula lezi zinto zonke siye emagrosa siyathenga izinto sezikhwelile sezidula idola kalitholakali.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni amabhanga awala mali amavinkili amanengi asesala imali yebhondi bathi bafuna idola lemelika uma ungelalo uhlawula okuphethwe kathathu intengo yedola ngebhondi osekuthiye abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esile iningi seliphephela emikambo yensitha. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
umongameli Emmerson Mnangagwa usesole intsha yebandla lakhe isithi imadolo nzima kwezokuthuthukisa umnotho welizwe. Umnangagwa wayithulela amazwi emhlanganweni awenzela ogatsha lwabatsha eHarare lapho abakhuthaze ukuthi benqabele inkohlakalo. Ephuma emhlanganweni lo ulubhekise eRoa lapho avule ifekitali eyokulungisa uchago ePro Dairy Processing Plant. Waseloba ekhasini lakhe leFacebook ukuthi lesi sibonelo sokuthi eZimbabwe livulelwe ukusebenza, iZimbabwe is open for business. Uthe ukhulumende wakhe uzimisele ukuvula imisebenzi, ukuletha impahla eziselelayo ezitolo ngentengo efaneleyo, kanye lokuhuga osomabhizinisi bakwamanye amazwe ukuthi bezosebenzela elizweni. Abenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu eEngland emthwakazi 1893 Human Rights Restoration Movement balomhlangano omkhulu wokukhuluma ngombhoqazwe weground lapho kwabulawa khona inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla lezaphu ezigabeni zeMatabeleland leMidlands ngeminyaka yabo 1980. Intatheli zindaba iStudio 7 uEzra Chisa Spanda usethulela lolugcabo ngokugcweleyo eseBilitane.
Umhlangano lo ubizwa kuthiwa yiMatabeleland Gugurahund Genocide Conference. Wenzelwa edolobheni leLuton, England. Isikhulumi esiqathile esimenyiweyo ngumnumzana Moses Mzilani Ndlovu, owake waba ngumsekeli kampani Damboza ngaphandle kwelizwe ngesikhathi sohulumende womanyano, njalo ongomunye owayengabalweli belizwe ngaphansi kwebandla leZaphu kukanti lokhu ekhona kwezombusazwe. Mzilani Ndlovu ukhokela ibandla lethiwa Alliance for National Salvation kumbe ANSA uyachiseka ngendaba yombhuqazwe. Unobhala jikelele obona ngokwethulwa kwembiko enhlanganisweni yemthwakazi 1893. Umnumzana Thembani Dube uchasisa ngalomhlangano.
Ngokukhanda amasu ukuthi kwenziweni ngale genocide ehlela abantu bakithi, izigigaba zonke lezi ezehlela abantu bakithi. Okunye futhi yikuthi abantu babe lethuba lokukhuluma ukuthi kwenzakalani kibo, nini, ngasikhathi sini, kuziphi izigaba. So sikhangelele ukuthi abantu bake bahlanganisa amakhanda, bakhanda amacebo lamasu ukuthi udaba lolu singalibamba njani njengesizwe sakomthokazi.
Udube uyagcizelela ngokunxuswa kwesikhulumi sabo esiqakathekileyo.
Umzila simkhethe njengomunye wabakhokheli bakamthwakazi abalofutho olukhulu ngodaba lwegenocide eMatabeleland. Njalo umzila ungamnanzelela kajikajiki ngodaba lweground genocide. Ume eqinisweni, ume endaweni abona ukuthi abantu bakiyo bame kuyo. Njalo kahlehli emuva ekutheni kuyini okumele kwenzakale ngalolu daba.
Iningi labantu lithi sokwesikhathi sokuthi uhulumende kaMnangagwa kukhulunywe laye ngalolu daba. Kodwa uDube uthi cha,
i-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement kayiboni indingakalo okwamanje ukuthi ikhulume lohulumene weZimbabwe. Indingakalo ekhona yikubutha abantu ibahlanganisa ngoba abantu bachitha-chithwa yi-ground genocide. So yiso isikhathi sokubutha abantu, sokubutha isizwe, sikhangele lolu dubo, silukhangele ukuthi udubo lolu oluphambi kwethu singalulungisa kanjani, macebo bani esingawakha ukuthi udubo lolu lulungiswe. Yikho lapho esigxile khona.
Umhlangano lo uvulelwe abantu bonke, ungakhathelekile ukuthi ngubani kumbe usekela liphi ibandla. Udubele inhlanganiso yakhe baqoqa uZulu ukuthi abuye ngobuningi bakhe.
I-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement iyalimema Mahlabe Zulu ukuthi lize sizophatheka, sizoxoxa ngalolu daba, sikhande amasu, sibone ukuthi udaba lolu ngaphathwa njani ukuze luye phambili. IsiNdebele esihle sithi imbila yaswela umsila ngokulayezelo. Wozani ke Mahlabe Zulu, sibuthane eLuton, sibonisane ngalolu daba.
Udaba lombhuqazwe weGugurahund soluhluphile kakhulu kulezi nsuku. Kukhanya inkokheli lohulumende kathakazeleli ukukhuluma ngalo kuloba abantu bekhonona nsuku zonke. Ngiyimele iStudio 7, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Isiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana David Coulthard uthi uxwayise idale lephalamende kwelebhilithani lamuhla ele-House of Commons ukuthi ilizwe lelo lingancedisa ukulungisa ingxabangxoza eseZimbabwe uhulumende kamongameli Mnangagwa engalandela isisekelo sombuso selizwe. Ekhuluma ebulenjini benkundla eTwitter, umnumzana Coulthard uthi unxuswe emkhosini waleli dale obucubungula ukubhidlika komnotho welizwe kanye lokwephula kwelungelo loluntu. Lokho kwenzakala usomabhizimusi oyisinothi umnumzana Strive Masiyiwa esekhuthaze elemelika ukuthi lethule izijeziso elazethesa eleZimbabwe ngoba zibangela ukuhlupheka kwabantu makhaza. Inkulumo kamnumzana Masiyiwa yamukelwe ngembono etshiyeneyo, abanye besithi ilungile kodwa abanye besithi bekufanele layo atsho ukuthi kufanele uhulumende aqale ananze ilungelo loluntu kulokuphongubuka umongameli Mnangagwa. Uhulumende yena uwathakazelele amazwi kamnumzana Masiyiwa. Ukuhlazela lolu daba sixoxele umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Yebo, kukabili ngoba kuqondile sibili ukuthi izijeziso zamele angazibe khona ngoba ekucineni zicina zilimaza lozulu wonke eZimbabwe. Kodwa kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi izijeziso lezi zisukela kumbe zilempande. Ingakho kuye kuqakathekile ukuthi sisuse imbangela yezijeziso ngama-sanctions la esingathi ukuphanjaniswa kwamalungelo kwabantu lokho kusenzakala lakhathesi. Abalela amalungelo abantu lokho bebotsha ngikhuluma nje khathesi. So kukabili, okokuqala kumqoka ukuthi izijeziso azilunganga sibili, kodwa lo hulumeni kumele bona ukuthi uyahlonipha nje amalungelo abantu. Kaphathi bantu kutsha ujapha akumele ngasikhangele nje ngelihlo elilodwa nje kumbe ngehlangothi elilodwa nje, kumele sikhangele indaba le nxa zonke.
Umnumzana Masiyiwa ukubeke kuhle yini?
Kumele sinenzelele ukuthi uba uMasiyiwa ngosomabhizimusi, so nikhangele ikakhulu ezamabhizimusi, kodwa thina sikukhangela nje sikhangela zonke izinto, sikhangela ngezombusazwe, sikhangela ngokwamalungelo abantu, sikhangela ngezinto eziningi ezijeneyo. So ngasukhangela ngelihlo elibanzi sesikhangela lamalungelo lezombusazwe, kuyakhanya sibili ukuthi uhulumende lo hayi lokhe lombango kathi umango omude sibili ukuthi azafinyelele esigabeni sokuthi side ngohulumende esingamhlonipha.
Umnumzana David Coulthard uthi kuhle ukuthi elebhilithane lincedise eleZimbabwe kodwa likwenze lokho eleZimbabwe selilandele isisekelo sombuso.
Ukuze lathi sithole uncedo kumbe ukusizana lamanye amazwe, yebo kuqakathekile ukuthi sihloniphe amalungelo abantu bona laba esibabusayo. So ngiyavumelana naye sibili ukubana bengapha ukuhamba phandle bedinga i-investment kumbe uncedo ngapha bengahloniphi abantu ababusayo.
Lo umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, esixoxelaye ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ugatsha lwezempilakahle kumanyano we-United Nations olo World Health Organization, WHO, lukhuthaza uzulu weZimbabwe ophila legcikwane le-HIV ukuba aqhubeke enatha amaphilisi enqabela ukumemetheka kwegcikwane leli, kungakhathalekile ukuthi sokulembono yokuthi umkhuhlane we-AIDS ususelapheka. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lumbiko uza ngemva kwenkulumo yomkhokheli welinye lamabandla okholo lwesiKristu ele Prophetic and Healing Deliverance umprofita Walter Magaya otshela uZulu lentatheli izindaba ukuba usethole umuthi awuthi yiaguma owelapha umkhuhlane wengculaza kanye lowemvukuzane. Isiphathamandla se-WHO uDr. Alex Gasasira ulandisa ngakutshoyo kunkuthazo yakhe yokuba uZulu ophila legciwane angayekeli ukunatha amaphilisi akhe.
There's currently no cure for HIV, but we have effective antiretroviral treatment.
Awukabikhona umuthi oyelapha igcikwane lengculaza, kodwa silayo imithi yama antiretroviral etholiswa abaphila legcikwane esiza ekuthini lingaze laqhubeka lisabalala leli gcikwane, njalo kubasiza ekuthini baphile impilo yabo ngokufaneleyo kanye lokuba kwehlise amathuba wokusabalala kwalo lisuka komunye lisiya komunye.
Inkulumo kaDr. Gasasira isekelwe nguZulu okhulumisane lalomsakazo okubalisa umnumzana Ashley Funye ongunobhala jikelele enhlanganisweni yezifundi zemakolitshini leyunivesithi eyeZimbabwe National Students Union, ZINASU.
So siyabona ukuthi kukhona ama processes ayeqwa ngumagaya okuyenza ukuthi even ucountry rep engabi le confidence ngalowo muthi okuthiwa yi-aguma okwamagaya. So mina njenge-concerned citizen, njengomstudent, embona kuqakathekile ukuthi abantu bengami ukunatha ama-ARVs abo, ngoba asikabi le confidence and imuthi kamagaya awukasetshenziswa anyway, waproveke ukuthi uyasebenza. Yena nguye afika wathi ulabantu abake bawusebenzisa kwaphumelela, kodwa thina abantu asila evidence lakho lokho. So kuqakathekile ukuthi continue ngama-process ethu, because
ufunye ulandisa ukuthi kungani eyisola inkulumo kamagaya.
Le yindaba eqakathekileyo, it's a life threatening matter okumele ukuthi abantu kumele benanzelele kakhulu, especially into enze health lezi, ngoba siqakathekile kakhulu. Ngivumelana nalokho okhulume u-country director, ngithi abantu bengami kunathi ama-ARVs. Let's continue sibone ukuthi abantu bayendli kanjani igciwane leli silifayite. Nxa kuyukuthi wena i-aguma ikusebenzele, they need to beware ukuthi lathi usi-informe so that sibekwazi ukuthi sihamba njani sincede labanye abancedekayo.
Kodwa uMagaya yena uzwakale kumisakazo yakuleli esithi ufisa ukuthi ngabe uhulumende umtholisa ithuba lokuba umuthi wakhe uhlolwe ukuthi uyasebenza na. Abe-UNWHO bona bathi awukabi khona lowo muthi kuze kube khathesi, njalo ufisa ukudinga ukuthi ukhona na, kumele alandele iziqondiso zikahulumende zokukwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Donald Trump wele Melika namhla uqhubekela phambili ngokukhankasela ukhetho olwenziwa phakathi kwesikhathi ama midterm elections ngemva kokuvakatshela idolobho lePittsburgh lapho okwadutshulwa abantu esontweni yamaJuda. Umongameli Trump, unkosikazi wakhe uMelania kanye lendodakazi yakhe uIvanka lomkakhe uJared Kushner bafike ePittsburgh lapho kwafa abantu abalitshumi lanye bedubulwa ngomunye ozonda amaJuda. Kube lokutshengisela kwezakhamizi zalelo dolobho besola umongameli Trump abathi nguye ojojozela inzondano. Ngakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk ngoba fast 8 kusiya ngo-9 o'clock ntambama. Lapho ke ku-Live Talk lamuhla siyabe sikhangela udaba olweZimbabwe, sixoxa labase-diaspora ku-diaspora forum. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Gusta. ibandla lethu lapho isixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe e-diaspora. Sixoxa lo mnumzana Mkhululi Machobana ohlala edolobheni leGaborone kwele Botswana. UMachobana ukhuleke wobulawayo ekhaya edabuka eMatopo, njalo uxoxa lo Chris Kande weStudio 7.
Le 13 years ngafike eBotswana, and I think esikhathini leso impilo yakhona ichange kakhulu. Obviously ulimi lamasiko abantu achange to some extent, afana to some extent, but ukutshintsha from ma ubuya lapho umuntu omdala uzukutshintsha uqalisa ukuzejayeza amasiko lelimi labanye abantu kulufunda kunzima. Njalo futhi ngatho nje khona kwakungalula kathe sakulula kakhulu ukuthi uma ubuya uvela eZimbabwe in particular, abantu bekwamukele nge-feature ngoba kukhona engathi mina ngesitsho ngama-preconceptions about ukuthi abantu beZimbabwe kanjani. Into engani yenza impilo yakho ibe nzima lasola for the past 13 years.
Siyasizwa abanye besithi abantu beBotswana bangani bazi gqaja kakhulu ikakhulu ngolimi lwabo. Nxa uzama ukuthi ukhulume kumbe la ngesilungu, bona bayakuphendula ngesakibo. Wena ukuthola njani khona?
I think nami ngathi ngitafika ngazibana ngani kunjalo, but ngafundi khona ayisithi ukuzigqaja isaphi ukuthi ufuna ukuzigqaja ke. Ukhona ukuthi abantu balapha baziqhenya kakhulu nge-culture yabo and they are very proud of their own culture, not that bafuna ukuthi use it against you, but baqhenya kakhulu nge-culture yabo ngoba ngakhumbula bese ungasatsho khona iBotswana abantu abathi ngabatswana ngabantu abadabuka bevele e-South Africa, abanye bakho bachithekela ngapho. So there are only 25% of the domination of the South Africa over iBotswana. iBotswana is culturally, they've been fighting to distinguish themselves as Botswana against in particular South Africa. And so they're trying to be part of that ukulwa kwabo khona khona kukhona be or ukuzama ukuzinceda kwabo khona khona ukuthi be-make sure amasiko labo, amasiko abo le culture abo i-survive. Even ngawona umuntu emzini ungena bazazifana ukuthi by all means ungagcina sebengikhumisidebele bethile esabo labo. Just into engathi awuyi-defense mechanism.
Siyasizwe abanye besithi obaba bakhona amajaha labo baba bahlala bengabantu abanatha utshwala isikhathi esiningi, kuliqiniso into?
No, I don't think so. I think couldn't say it's I'm a conceptions of abandoning. One thing I'll tell you, in terms of the similarities between Amandevele and Botswana, I'm a misconceptions of Akon and Botswana. You won't allow us to talk about Amandevele. Old Amandevele are lazy, Batando Mama, or Mama Vaninga could have a faithful. Abafundanga, bathanda ukulwa izidakwa. Those same two perceptions that people have in the state of Amandebele akhona labafunda about amagidala. It's something that has not resolved yet. So it's so curious how those stereotypes can cross border.
Manje wena ngokubona kwakho ubona ungani ngabantu abamukelayo yini abantu bokuza abafana lani labalivela kwamanye amazwe?
Yebo, especially
njengoba wena ungumuntu osuhlale isikhathi sona leso eside kangakho ukhona ngapho, usulemuli yini khona ngapho njalo uthethe khona ngapho?
Ngilemuli lapha ngithethe khona ngapha, ngathathe lapha ngomntana ababili nonkosikazi womwala.
Uyabafundisa yini ulimi lwakho?
Phezu kwabo ulimi lwakithi.
Okokugcina ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi ubona njani elakusasa lakho? Uzaba ngumuntu obuyelayo yini eZimbabwe, kumbe njengoba usulabantwana uzahle uzihlalele khonapho?
Ngoba what would you want to say ukuthi khona singakhosi iy'ntanga zethu eZimbabwe, kodwa langapha singakhosa abantwana bebekwazi both sides of the family, both sides of the coin. If that means ukuthi mina ekhaya ngale masobo ngibe senelisi kuyakhona ngiyekwakha khona kulungile, if that means ukuthi laba lomunye umuzi lapha eBotswana, that's still fine, but both sides of the family would be equally represented. Ayisho ukuthi ngathi sengikhosa asaphilingela ekhaya or ngithi vele lami sengikhangele khonapha eBotswana or sengikhangele ekhaya ukuthi malunga bele sengishiya ngapha. Hhayi, we are now people who are crossing borders. Yeah, we are now a purely Southern African family.
Lo ngumnumzana Mkhululi Machobana isizalwane seZimbabwe esesihlala eGaborone kule Botswana, yena edabuka eMatopo. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7. sizweni intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanje esethulela udaba oluphathelane lomdlalo webasketball.
Ekhuluma ngesikhathi uqutshwa umncintiswano weFIBA Zone 6 Club Basketball Championships uNdlovu uthe ilizwe leZimbabwe linabadlali abanetalenta kodwa kunzima ukuba bencintisane lapha kwamanye amazwe ngoba bengatholi usekelo olwaneleyo.
Thina into esilayo esibusiswe ngalo yitalent. Kube sokuthi ngale babusiswe ngokuthi balalo usekelo oluvela endaweni eziningi. Ukuthi ngathi silalo usekelo esiluthola kwezamabhizinisi lakuhulumende bonke abantu behlanganela. Awu talent silalo kakhulu. Ngoba ma ungabukela indlela esidlale ngayo amaqembu wonke uzabona ukuthi hayi bayadlala kube sokusilela ukuthi ukuzilolonga kwakhona asikutholi ngendlela ngoba konke lokhu kuvuna imali.
Kucelela besifazane iqembu leLakers eliphuma edolobheni lakobulawayo lenilise ukuba lifike kufinal lapho elinqotshwe khona nge-30-122 liqembu le-Interclub elase-Angola. Bekula maqembu amane kumncintiswano wabesifazane njalo elinye iqembu ebelimele ilizwe leZimbabwe ele-Vixens liqede imidlalo yalo elisendaweni yesine. Umncintiswano wabesilisa bekula maqembu ayethu abamnembili njalo amaqembu aseZimbabwe abethwele amagabha avuzayo. Iqembu le-Foxes liqede lisendaweni yesikhombisa kuthi le-Harare City Hornets liphuthe lisendaweni yesithupha. Loba kunjalo uNdlovu uthi bafunde okuningi ngokuqoqa abakwenzela imidlalo eFIBA Zone 6 Basketball Club Championships.
Kuyasifundisa njalo kuyakhuthaza ukuthi ukuqoqa kufuna ukwenzani. Njalo kufuna isikhathi esiningi ukuthi lifike ebantwini liyazisa abantu bonke ngakuthi publicity le promotion ukuthi siyakufunda ngokuqoqa imidlalo le abadlalayo bona ngokwabo bafunda ukuthi izinga lebasketball seliphezulu njalo kufanele basebenze kanzima ukuze befika kulelo isimo.
Ukucelela besilisa kufinal kudibane amaqembu awase-Angola lapho iqembu le-Primero de Agosto elinqobe khona ele-Petro Angola nge-90-77. Kundawo yesithathu kube leqembu le-Ferroviario de Beira lona elinqobe ele-Ferroviario de Maputo nge-78-69. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Namhlanje ke sikhangile ebesikhokhela ukusilela kwamafutha ezimoto kobulawayo kuqhubekela phambili lanxa kwamanye amadolobho kubikwa sokunganeno. Wenziwa umhlangano wokuhlaziya umbhoqazwe weGugground kwelebhilithane. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.